Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Ncwabakazi 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu.
Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli weKenya lapho kubikwa unqobe umnumzana William Ruto. Uthi ke mukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba.
Ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already starting for the Congress. Lapho ke abagcobe khona ubanga ngokubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Ngabona nama-youth ukuthi lawo esenzise efana naye ku-conference yabo.
I-ZANU-PF yazise namhla ngomhlangano walo omkhulu owe-Congress owenziwa mhla ka-26 ngomfumfu usiyaphela mhla ka-29 ukukhetha inkokheli. Umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni seManicaland ubikwa ususabalala kwezinye izigaba zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli womthethwandaba waphezulu owe High Court uJustice Sylvia Chiraomu Gumba walile kwamukela isicelo someli kwezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Scala esokuthi yathoniswa isuka engekhaya ngokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail ecaleni aletheswayo lokuthi wayephambanisa kusebenza kwamapholisa ababecubungula udaba lokubulawa kukankosazana Mo Blessing Ali ilunga lebandla lakhe ele Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Beatrice Mthethwa owenhlanganiso yamagqwetha abona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights nguye ophanyeke lesisicelo emele uSikhala. Umnumzana Raila Odinga umunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wakweKenya lapho kubikwa kunqobe umnumzana William Ruto uthi kemukeli impumela yokhetho njalo uzayiphikisa emthethwandaba. Amakomishina amane phakathi kwayisikhombisa asekela umnumzana Odinga kulolu daba njalo agcizelele lamhla ukubana amnani lamavoti awabalanga ngefanelo. Emhlanganweni lenhlethe lezindaba umnumzana Odinga yena osencintise kahlanu kukhetho olufanayo kodwa enganqobi ukwayise abalandeli bakhe ukubana bengabangeli udlakela njalo balandele umthetho. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi icubungula ezombusazwe.
Umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezi zokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga no Uhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuyukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli kube nakho lokho kuthiwa yiriran kodwa ukuze kwenzeke lokho esimene sifana nalesi yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga ngoba uma engamvuni ngokwe constitution yase Kenya ithi 50+1 esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokwe constitution uwinile kodwa ke uma kungajikwa lokho sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo ikantolo imvune kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuye kurirun kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u50 kade kungeyikuyiwa nasekatolo kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirun so nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngumuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe
kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo singathi kukhona inobe kusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga
esikubonile ngokhetho lwaseKenya ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu ukweseka kwaOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguHuru Kenyatta ngibona ungathi kulukhinya bezile ukhetho lwakhe uOdinga ngoba kube sengathi yena usengoweqembe libusayo uRuto ungathi usesiza engathi usesiza eqhamuka kuqembe livele lifuna ukwengena engathi phecelezi opposition khona lokuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta bayebe bona ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo siphinde sibuke ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu uma ubuka uOdinga encintisana noRuto uRuto usencane kakhulu ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti
umnumzana unsenzo nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe xoxo lapho ecingweni losithandekile mhlanga westudio 7 esejohannesburg kwele south africa umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa lonyaka esigabeni semanicaland ubikwa usubulele abantwana abafika amashumi ayisishiyagalombili abangamakhulu amathathu balaliswa yiwo phansi uhulumende usola umemetheka komkhuhlane wendingindi lokhu kwabenkolo yesipostoli emanicaland esithi yibo abangahlabisi abantwana babo ukuzivikela emkhuhlaneni lo njalo kabelaphisi labo abayabe begula amanye amadolobho aseZimbabwe asehlezi elungele ukubana nxa umkhuhlane ungendingindi lo ungafika kwezabo izigaba batholakale sebewulungele kobulawayo umqondisi wezempilakahle kukansili yaleli dolobho umnumzana Charles Malaba uthi sebelungele ukumelana lokumemetheka okungaba khona kumkhuhlane wendingindi ngokuthatha amanyathelo athile wabuya waxwayisa izakhamizi ngokuhlanzeka ukuba nabazivikele kweminye imikhuhlane ikakhulu owesihudo ngenxa yokuswelakala kwamanzi kuleli dolobho kulezi nsuku umalaba uxoxa logayina gumede saidi owestudio 7 ngalolu daba
kobulawayo owakathesi ke singakatholi amakhesi endiningi but siyazi ukuthi indiningi siqhamukile elizweni kwezinye izindawo zenhlizwe but hayi kobulawayo kwakathesi esifabeni sandla ebe singakatholi amakhesi
lenzani ukuthi lizilungiselele ukuthi nxa ingaqhamuka kobulawayo lilungiselele
okuqala ngathi vele ezi-health department sihleli sivele si-alerti siremzamo ukuthi simele siyazi ukuthi imikhuhlane ingaqhamuka anytime so ukuthi ama program yele abe ekhava noma ukuthi nxa umkhuhlane waqhamuka kusithole sizilimpelini. Kodwa lokho kwenzakala ukuthi engavele khona ama program nxa sekude ukuthi sekude umkhuhlane seqhamukele kwezinye indawo within ilizwe.
Kulalaba abathi bona abahlabisa abantwana ingxenye ngenxa yenkolo zabo, lenzani ngabo labo abantu? Ngoba kukhanya kumemetheka kulabo abantu abangahlabisiyo abantwana ikakhulu.
Ye, hayi, siyazama sele ukuthi sibakhuthaze labo bona, especially abantu bakhona, abantu abamachurch amanye athi bona abantu babo abamemenanga bahlaza. Kodwa siyazama ukubabona ukuthi ihlobo lokhona ukuthi sizama ukuvikela abantwana. Asithi bephambani sele ekholweni nabo, kodwa impilo zabantwana ziqakathekile njalo sibanazele futhi. Nxa abantu babo sebethe baba lomkhuhlane, ugcina usungena kwabanye abantwana laba abangasukophathesiphechiyayo. So kuwokuthi sibilayo njengoba sazi ukuthi ukushintsha ukholo lomuntu kuphile komuntu ingqondo yomuntu kunzima, kodwa vele asidinwa njengoba sile sisebenza khonao. Asidinwa ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi bakubone ngelihlelo etshiyeneyo ukuthi senzela abantu ababo ihlelo yabomkosi
besesitshintsha lapha. Sesihamba ngendaba zamanzi. Amanzi koBulawayo kulezi nsuku khanya ayaswelakala, ayahlupha. Lokhu kukhathaza njani impilakahle yezakhamizi zakoBulawayo?
Kunohlupho olukhulu kakhulu ngoba yazi amanzi vele aqakathekile nxa sikhangela indaba zokuhlanzeka. Ngoba nxa abantu besendaweni engahlanzekanga kunako ukuthi siqhamuke imikhuhlane, especially imikhuhlane esifude leminye nje yokuthi imikhuhlane kwethu ukuthi abantu abasagezi, abantu abasasuthi bagcine indawo zabo, amathoyilethi izambuzi zihlanzekile. So khona kuyana kuya-expose abantu kumkhuhlane, especially imikhuhlane yesihudo. So esikwenzathi nayithi department sigcina ngokuthi sikhuthaze abantu imfundiso yokuthi asithi anxa amanzana la amaletshana bengathola baphathe ngohle, njalo kuzama ukuphephela amalethwane nxa sebenawo aphathe nje. Ngoba uma abantu amanzi sephonga ukuthathwa sigcina emakhonteneni lapho bhale ukuthi nxa ephuma ezimpompini kwanele samazinana aseziqondile ehlanzekile, becine bewacontaminata bona, becine siba yilesifo futhi sesezilimkhuhlane. Ngoba vele abantu amanzi akhona ayabe emalethwana, so uthole ukuthi asesetshenziswa lokhona ukuthi ezinye indawo zisala zingasagiliswana njengamaizambuzi, njalo abantu bengasahlanzekanga emkhuhlane naba.
Mnumzana Charles Malaba ngumsekeli kamqondisi wezempilakahle kumunisipala wakoBulawayo. Limuzwe xoxa lapho logayena Gumede Saidi owestudio 7 ngocingo ekoBulawayo. Ibandla lezanu-PF lazise namhlanje ukubana liza kwenza umhlangano walomkhulu owe-Congress kusukisela mhlaka-26 Mfumfu kusiya mhlaka-29, lapho elizakhetha khona umkhokheli walo omutsha kanye lamalunga e-Central Committee. Lokhu kwaziswe ngumqondisi wenhlelo zaleli bandla uMnumzana Obert Mpofu. Umhlangano lo uza ngesikhathi kubekwa kulokudonselana okukhulu phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga. Ngokunjalo umbuzo omkhulu ngathi singabona uChiwenga incintisana loMnangagwa na kulomhlangano la edinga ukuba na umkhokheli weZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxelelunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Joseph Chuma waqala ngokumbuza ukuthi kuyini sibisibili abakukhanyeleleleyo kuCongress yabo leyi.
Ikhangelele ukuthi bona sizozakhutha kuhle njengoba umuntu madlasi libandla elihlelekileyo elenzizo kuhle ngendlela okumele kuyenziwe ngayo. Asidlala maqhathelana, sidlala izinto ezihlobana. So bonke nje okumele kwenzakale kungabona kusizakala ngendlela eqondileyo. Akulalutho oluzabuya lugobe kumbe luphuma ngendlela engayishiyo, ngoba thina silibandla elahlele kazidende kufuna ukuzala ngesikhathi sizakalazikuthi kuzofikele isikhathi kuzulu sesesizayo.
Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-First Secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angiboni ukuthi banjalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanti asezigcinele emgcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So kwayele ekushilo emgcekeni phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngabe ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba imisebenzi abantu abafuna ukuthibele because i-division ebandleni le-ZANU-PF. Sibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the Congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathumela ngo-2023. Sabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo kwi-conference yabo preparation for the same Congress naleyo. And I'm sure ama-overtrends niwalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo, ngoba thine saba nokhetho lama-overtrends kuma-district etapa. Abaningi bayenzile ama-resolutions abo bonke beqale bathuma le resolution ale yokuthi bona ka-2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela ya kuma-elections noma nawo.
Ulilunga le-Central Committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-Central Committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinge ngayo ngabantu abe-province e-Bulawayo. So ngangibona ukuthi bane-enemy engaphazamisa khona lokho.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga le-ZANU-PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba untungameli uphinde waxoxa njalo lengcethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efi Hlela Ncube.
Angiboni kusiba nenguquko ekutheni ebantwini beZimbabwe kuzaqhubeka kuyikho khona lokuyana esikujwayeleyo. Nalabo abazangena ezihlalweni bathi bayibona labana abadiniweyo asebehambele indlela ende yokudiliza ilizwe lifike kulesi sibanga singelamsebenzi, singelazibhedlela, singelamigwaqo ngenxa yabo. Ngakho-ke akulalutho oluzasebenzela abantu beZimbabwe oluzazalwa khona.
Kule mbiko sitshona siyibona lapha abanye besithi kulokudonselana phakathi kukababa uChiwenga lo uMnangagwa, lanxa nje bona beZANU-PF bekulandula, ubona uChiwenga encintisana lo uMnangagwa yini la edinga ukuba ngumkhokheli webandla?
Angiboni kusenzeka lokho. Akujwayelekanga ukuthi emabandleni anjengabo ZANU-PF kwenzeke izinto ezinjalo. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kungenzeka. Ngakho-ke akukhangelelanga nakancane ukuthi kungenzeka. Kuzaba yinto nje esiyazi ikhona kumbe esiyizwa ikhona ukuthi kule mpikiswano kulokudonselana phakathi kwamongameli nomsekeli wakhe. Kodwa angiyiboni into yakhona isisiya kwenzeka ku-Congress. U-Deputy Vice President ephakamisisa nje sithi ngikhona nami ngifuna ukungena. Nxa ngabe ngifuna ukungena uyabeza nominethwa. Kusemanje kusekubonakala ukuthi kumandani, kodwa kangiboni kusenzeka lokho.
Ubaba uMnangagwa engakhethwa kuCongress lapha adonse kuze ukhetho ngomnyaka ozayo, anqobe abe ngumongameli njalo kweminyaka emihlanu, ngemva kwalokho ubona isima eceleni yini evulela ubaba uChiwenga kumbe sizabona kuguqulwa isisekelo sombuso weZANU mhlawumbe leselizwe eqhubeka njalo encintisa?
Angakuphike ukuthi kungaguqulwa isisekelo selizwe seZimbabwe ngoba asikwazi ukuthi emicabangweni yabo kamza ngabe kodwa njengabantu esibazi bethanda ukuhlala ezihlalweni ngeke kumangalise nxa ngabe bengaguqula isisekelo sombuso. Kodwa-ke njalo nxa engaphuma njalo kungeke kumangalise. Kodwa-ke ngizama ukuthi ahlale okwedlula iminyaka le engukuthela ivunyelwe isisekelo sombuso nxa ngabe kwinile kunyaka ozayo. uzaba nzima kakhulu kungaba ukuthi iZANU-PF iphathele phakathi ilile. Angiboni ukuthi iyabifele uncedo akahamanje akanakuhlakanipha okungamenza ukuthi avuse ilizwe aqinise iZANU-PF ngale kuka-2028 kuyabe sokuyiqedisa nje ayithele emagodini.
Ibandla leli lithi lizaguqula njalo inhlelo ezingaba lomthelela kuhulumende esingathi kuformulator ipolicy. Kukhona yini okutsha obona mhlawumbe bekuletha okungathuthukisa impilo kaZulu weZimbabwe?
Akukhona kancane, ngabe kwakukhona ngabe sasa kubona kudala eminyakeni engu-42 besesihlalweni. Ngakho kuzaba kuyikhona lowo press ukujwayele ukuthi lapha lalaphana kuyenzela lokhu nalokuyana, kodwa ebantwini abaningi izigidigidi zabantu asoze zithintwe yilokho okuzakwenziwa ngale ngaphandle kokuthi kuphela ngihlupheke okwedlula lokho okuyikho khona. Asivumele ukuthi soluhanje uhambo alisilubonile aluhambi ngendlela efaneleyo. Lapho esiya khona sikho lapho abantu beZimbabwe abafuna ukuya khona. Ilizwe selidilika liyamsebenzisa liyalutho ngenxa yalezo ndawo ma-policies okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke ngangibona ukuthi kuzaba nenguquko kuma-policies lawo ze kukethwe impilo entsha ebantwini beZimbabwe. Kuzaba yiqembiso nje ezingazali lutho.
Live talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokubhalisela ukuvota nganye lokuthi bathini ngempumela yokhetho lwakwelekhinya olusanda kugqitshwa. Uhulumende uthi usezakhangelisisa ukukhuphula isigaba seholo lezisebenzi zakhe esibhadalwa ngedola leMelika esama allowances kanye laleso sigaba esibhadalwa ngedola leZimbabwe. Lokhu kubikwe ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi tambo wezemali. Izisebenzi zona lokhu ziqina ngelokuthi zifuna iholo lazo lonke libe lidola leMelika ngoba indleko yonke yempilo isihlawulelwa ngaleli dola. Izisebenzi zikahulumende lanxa zisamukela isaziso sikahulumende lesi, ingxenye iholo lazo elibhadalwa ngedola leMelika zona zithi ngabe lonke iholo langkhona lihle libhadalwe ngumqhatshi ngedola leMelika, hatshi ukuhlanganisa lele Zimbabwe elingasasebenzi endaweni eziningi zelizwe ezitolo lakwezinye indleko zempilo. Umnumzana Anthony Majongosi, isikhulumele senhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esibhedlela se-UBH, uthi bafisa ukubana iholo lonke baliphiwe ngedola leMelika.
I-government yasizosakhela, izozamasakhela i-USD amadola e-America bonga ingasifakhela ama-US dollar, siyakubongela kukhana. But izoithi izofaka enye imali abe ama-RRTGS enye ama-US dollar, kodwa thina siyaqhubeka phambili sithi hayi thina sifuna imali yonke leyana ibe ama-US dollar, yikho kuthi sikhwanise ukuthi siphile kuhle.
Umnumzana Lindi Nkosi maqathelana wenhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association uthi kulecebo elihle, kodwa kumele kube lesiqiniseko sokuthi ngokwesikhathi eside lokho okwenziwa nguhulumende.
Ngibona abantu abaningi bazayimukela ikakhulu nxa ikhweza nge-US dollar. Kungenxa yokuthi into eziningi esesizithenga kuma-services le nto esizithengile ezindlini sesizithenga kakhulu i-basis sisiba yi-US dollar. Kodwa engabe sengikwesabela ukuthi uhulumende engabe kambe ulayo imali uyenelisa ukusustaina i-US dollar salary leyo na, ikakhulu considering ukuthi inhloso yabo ibingeyokuthi bekhangele bebuthelele izimali ukuthi senelise ukuthi sihole imali khona ukusiholeza okwesikhathi eside.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli seyinye njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATURS. Yena-ke upha umbono wakhe ngaleli nyathelo elifuna ukuthathwa nguhulumende.
Umbiko Mthuli lo mamvima abasinikeza wona njengabameli bezisebenzi okuthi bazakhuphula imali ye-US dollar ngo-September, babuye bakhangele behlaziya leyi RTGS isitshengisa ukuthi uhulumende usaselo mango omude phakathi kwakhe lezisebenzi. Besicabanga ukuthi umhlangano lo ngokusondeza eduzane phakathi kwezisebenzi lo hulumende, pho uhulumende kafuna ukubona ukuba izisebenzi azenelisa ukuphila.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye lowezisebenzi zikahulumende uMnumzana Larry Mavima batshele abameli bezisebenzi emhlanganweni oqhutshwe ngamaviki edluleyo ukubana basahlolisisa umcabango wokukhuphula iholo lazo ngenyanga kaMpandula kanye lokwengeza isigaba seholo elihlawulwa ngama-RTGS. Uhulumende uthi uyaqakathekisa impilakahle lenhlalakahle yezisebenzi zakhe, kodwa inkinga isuka ibe ekuthini akenelisi ukuthola idola lemali kalula elenela uholisa izisebenzi zakhe. Uthi kodwa uzakhuphula isilinganiso semali yama-RTGS kusiya ngokuthi umuntu uvele uthola malini izisebenzi zikahulumende zamukele lumbiwo. Ngemibono ehlukeneyo abanye besithi leli linyathela elingelaqiniso, mbaveleli lale imali efakwayo ilidola leMelika ingelabizo ingeyama allowances kuphela, okungenzeka ukubana ivuke ikhitshiwe loba nini. Kunje sihlala zisethusela ukukhalala umsebenzi ngoba iholo lazo lingahambelani lentengo esezitolo layo yonke indleko yempilo. Inhlanganiso ye-Business Economic Empowerment Forum, BEEF, encedisa abantu ukuqalisa amabhizinisi atshiyene aguqela ukulima, ukwembala, ukuthenga lokuthengisa. Kumaviki edluleyo babe lethuba lokuqhuba imihlangano yemfundiso besabelana labalimi ngendlela zokulima ibilebile. I-BEEF yona ipha abalimi inhlanyelo ngoba yiyo evame ukuba lentengo ephezulu lolwazi lwendlela zokulima lesi silimo. Ukayena kumete saithi we Studio 7 ubele thuba lokuxoxa lomqondisi wale inhlanganiso unkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla echasisa kabanzi ngolinywa kwebilebile.
I-BEEF yaqalisa ngokuqalisa kwahulumende lo omutsha eZimbabwe, njalo yinhlanganiso eyabunjwa ukuthi imele abantu kumabhizinisi ngendlela ezitshiyaneyo, kuba futhi befinyelele ukukhuluma lohulumende ngendlela ezinhle. Inhlanganiso ye-BEEF ikhuthaza amabhizinisi amaningi. Ngaphandle kokulima, sikhuthaza ukuthi abantu abakhangele i-tourism, i-manufacturing, i-mining, njalo nendaba ze-procurement. And endabeni yokuthi sikhangela bomama, sikhangela bomama abo-youth namadoda, anyone okubhizinisi simkhangele.
Ungasitshela ngamafitshane ngemihlangano elibe layo kule iviki ephelileyo, belihlose ukuthi lenzeni?
Inhlanganiso yethu ye-BEEF ebesilayo eBulawayo laseKwekwe leHarare besikhuluma ngendlela yokuthi abantu bengalima njani ibilebile langentengo yayo lokulithengisa ngaphandle kwelizwe.
Ungathi kungani likhetha ukukhuthaza abantu ukuthi balime ibilebile?
Ibilebile kuze silikhethe yisilimo esingcono kakhulu, njalo asivizi izinto eziningi ukuba lilinywe. Lingalimeka lingalandlelo eziphezulu kakhulu, njalo futhi liyafuneka ngaphandle kwelizwe.
Singathi esikhathini esiningi abalimi bakhala ngokuncediswa ngenhlanyelo lokunye okunjalo, lina njenge-Business Empowerment Economic Forum libancedisa ngani?
I-BEEF incedisa abalimi ngokubasubsidizela inhlanyelo, ngoba inhlanyelo yebilebile iyadura.
Ubona abantu belwemukele njani uhlelo lwenu lolu olokulima ibilebile elilukhuthazayo?
Abantu bayathokoza kakhulu ngendaba ye-BEEF ngoba sesihlanganise abantu lohulumende, njalo sakwanisa ukutshintsha amanye amapolicy kumabhizinisi lama-industry lapha eZimbabwe ukuthi abantu besebenze ngendlela.
Lo-ke ngunkosikazi Lindiwe Mpofu Mahlahla, umqondisi wenhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane agotela okukulima.